nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 3 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlatshwa ijekiseni ye COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika.
Kungantu uvalo lwami belukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya solwehlile ebantwini.
Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki kokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo sokuthiye inkokheli yeSadak iMatasatasa.
Emozambique umonakalo udaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU-PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Labahlatshwa ijekiseni ye COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe leli jekiseni elizweni jikelele sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 103,815. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 selidlalela koyedwa ngelanga, njalo labathelelwa igciwane le-coronavirus bengasedluli ichumi ngelanga linye. Umanisipala wakobulawayo wazise izolo ukuba abantu bazakuba behlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngekhefu lephasika emakliniki alo abalisa eleLuveve, Nkulumane, Pelandaba leMzilikazi. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi abantu benzani ngekhefu leli.
Njengoba siphakathi kwekhefu lephasika, abantu abaningi bazihlalele ezindlini, ikakhulu labo abangela amakhaya. Kukuthi usithi labo ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya, hayi basondele emakhaya abo. Njalo siyakunanzela ukuthi kuliphasika kunje, abanye laba abazisebenzayo kabamanga ukuzisebenza, baqhubekela phambili besiye endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa, njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lokukhona kususela kunyaka ophelileyo. Njalo ke abantu abanengi iphasika balinanzelela, kodwa indlala yesuki ibenze ukuthi baphume phandle. Kodwa endaweni eziningi, hayi, abantu nje balihlonipha bazihlalele ezindlini. Abanye bazisontela, bangasonta physical, abanye njalo ngabasonta belandela lezi nsonto ezikhona ebulenjini kumbe kuma television.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus, abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le?
Abantu ke nxa sebelungisela ukuthi baye emaphandleni kakhulu, abakunaki kangako ukuthi kumele bahlale bekhatshana ngakhatshana, ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithwala abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelane. Ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminye eminye, lanxa nje abantu begada khona bemalokitshini abanye besiyazikholisisa laba abazikholisisa khona, akukho lokhuyana okuthiwa social distancing. Kodwa-ke hhayi, amamaski abantu kabakhohlwa, bayabagqoka sibili lapha lapha baya khona kodwa kuminyana ikho kusuka kube kungathiwa kuba ikho ukukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu ngaba kuqadelisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi inyeza indlela enza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa ke nxa sokuthe kwabaserenkini hayi abantu abakunanzeleli konke kuyaba yisiminye eminye lakhona apho lapho esigadela khona uzupho lama ikhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu abakunaki kangako lokhuyana ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli khefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukhefu lonela
ye i-city council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngobuZulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungathi uvalo lanobelukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula khona solwehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hayi wesaba lokhana bekukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalanga la kususela ngolesithathu so ngokunjalo ke hayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumende ubethe iphose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama vaccines angu million ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwa hayi solwehlile abantu kade belala ngomuthi lo we COVID-19
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSadak iMatasatasa okhokhela amasotsha kade elwisana labahlamuki laba umnumzana Lionel Dick ubikwa itshele inkokheli yamazwe eSadak ukuthi ingekela ukungenela kumalanga amalutshwana alandelayo kuzonakala ngoba abahlamuki laba balakho ukungena emazweni angomakhelwane agoqela lele Zimbabwe. Abahlamuki laba babikwa sebehluthune idolobho lePalma njalo inkulungwane zabantu zachitheka elizweni jikelele zidinga ubuphepheli emazweni angabomakhelwane. Ele South Africa libikwa selithumele ibutho ukuyohlenga izizalwane zalelo lizwe ezinye ezibikwa sezibulewe ngabahlamuki laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Emozambique kumonakalo udaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe neMalawi. Emozambique sokukubi kakhulu ongabonisi siza ngendlebe zakhe ngakholwa. Inabanye silenhlanhla sesile zahlangana nabanye sikhulumisana nabo. Abakhona ngayo. So kutshengisa ukuthi eMozambique umonakalo omkhulu lo ongenzakala iSadak ingangenelanga. Kuzokwenza kugqikeleki ubudlelwana lamanye amazwe. IMozambique kathi sifika laphana bengenele iZimbabwe ngoba i-next target yabo not just eSouth Africa. I-next target yabo izaba iZimbabwe neMalawi. IMozambique sithwele gadalala ngobana iRenamo ikhona khona laphana naye lokhu ihonona ilisa ibambe le ndawo ngayo. Kube sokungena laba beMoslim labo bathiba yi-Islam labona baphiwa ngubani izikhali njalo lo nguye umqeqethi wabo akazwakali kaphumele egcekeni. Sesikhangela ngokuhlolisisa sibili baba lama-victories amaningi kakhulu ukuthi ibuso leMozambique liyakhuleka. Uma lokuthi ngathi okwabutshwana kudala bathume kuthumela laphana umbuto okuvikela owamazwe awesadaya bazivikele ngencedisane leMozambique.
Manje ngokubona kwakho njengomuntu owalwa impi, ubona ungani indlela engasebenza ukuthi yenqabele abahlamuki laba ngeyiphi? Ikungena ngendizamtshina yini, kumbe kukhona okumele kwenziwe ukuthi abantu amabutho ahambe ngenyawo? Okungabangcono ngokuphi?
Okungcono ukuthi kungenele umbutho uhamba ngenyawo, indizamtshina uhamba phezulu bekhomunikhetha nalaba abaku-ground phansi ukube sizwe ukuthi khona ngathi sizangabe bengaphi yona indizamtshina lezi ezingabe zitaa phezulu, lezi ezisele ephezulu emoyeni, bebekwazi ama-target abo ukuthi bayatshaya laphana betshaya laphana.
Sike sezwa ukubana bona abahlamuki laba bathi bengahlasela bangene ebantwini ukwenzela ukuthi bengabonakali lula, akusoze kube nzima na ukulwisana labo nxa bengena ebantwini makhaza?
Hayi, akusoze kube nzima ngobana naba bahamba ngenyawo baza asesa umumo ngathi bezele baba phakathi kwabantu, izikhali zizaphuma njalo nabo bona labo balabo abangena phakathi kwabo abasibo bonke ababasekelayo babanika usekeli bazakhuluma iqiniso ngibona ukuthi khona balokuvikelisa abantu. Abantu babalimfomation ukuze liwine ilizwe kumbe liwine impi lincediswa yizakhamizi ezikhulumayo ukuthi laphana nalaphana nalaphana, khona khana kuyangiza ukuthi khona bebaqiniwe phakathi kwabantu.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko lubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ibandla leMDC Alliance lilandule imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF. Sekube lembuthano embalwa lapho abasekeli bebandla leMDC Alliance abamiswe phambili kwenkokheli yeZANU-PF kubuthelelwa impahla yebandla leMDC Alliance ebalisa amakhadi ebandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla koBulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa utshele iStudio 7 ukuthi labo okuthiwa bayaxexebuka ebandleni labo ngabakade bevele bengayisibo malunga aqotho ebandla.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU-PF ngamanga aluhlaza joko, ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo, abantu nje ababuthelelwa indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZANU-PF abavela kuhlangothi lweMDC Alliance. Ngamanga joko ngoba khonapha komthwakazi angiboni mina indebele eliqwanileyo ekhanda elingaya khothama emthunzini bekababa umnangagwa, umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwambhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni. Ngoba nga singakhangela isizwe samandebele, alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi seGugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuZANU-PF ahamba lempahla yebandla? Ungasitshela ukuthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba yinto eyayihluthunelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqikeza endlini yami mhla ka-26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imbhobho enjengama AK-47 bevale amehlo, bevale amakhanda, khanya amehlo kuphela. Bathatha impahla zami zephathi esizibiza sisithi iregalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu beMDC sezikhitshwa ku-TV lasemaradiyweni lakumaphephandaba, abantu betshela ukuthi izimpahla zabantu asebekhalala ibandla leMDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZANU-PF, njalo akula mpahla zethu ezihanjise kuZANU-PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu, ezinye izimpahla ebezithathelwa zitshotshwe ezindlini zabantu, zisenzwa abantu bona laba izigilamkhuba, abantu bezanu-PF abakhokhelwa umnangagwa owayevele ehamba la mabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uzibuse ngo-1980.
Umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fowembula.
Kwenze mapandleni izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo ezansi emandebeleni eseziqale ukugola amacimbi zikhalaza ngokuthi ngabe uhulumende uyafaka imithetho yokugola lokuthengisa lawa macimbi ukuze zithole lazo ukuziphilisa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lesi sabelo lithi kalitholi inzuzo efaneleyo lanxa ligola lawa macimbi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela intengo ephansi. Abanye ngabakhala ngabantu bokuza abasuka endaweni ezibalisa imberengwa le maswingo ababuya bezogola lawa macimbi behamba lawo kibo. Umnumzana Luka Ncube uthi manengi kakhulu amacimbi esigabeni sabo sakobhewule ematobo.
Ah, kithi lapha socimbile lapha emakhaya lapha khonapho siya edamla kobhewula socimbileni. But mawusu dlulu siya kobontaba simbu siya la adle izihlahla aqede sechasha kula lutho amanye afa phakathi eplazini aba maningi kakhulu.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi samawane kwanda south uthi laba basuka kwezinye izabelo bezogola amacimbi kulesi sabelo kumele behlawule.
Kangalo nyaka vele obuyayo vele awuthi laba bajayele ukubuya bavela kathana le kumele uma ebuya abone ukuthi la uyakhipha okuncane akaphonge ubamba nje ngoba inotho le ngiyakithi le kumele abone ukuthi uyakhipha okuncane ngoba labantu kukhanya ingani baba babakhangele ngelihlo lokhozi sibili manje hayi mancane mancane kuhamba kukuncane baphonge udobha kukuncane.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Guda kwase Zulu isakhamuzi ematobo othi abantu ababuya ukuzogola amacimbi ngapha badala ukuthi intengo yamacimbi ibe phansi.
Endabeni yokuthi abantu ababuyayo bezogola amacimbi sifuna ukuthi sikuqede lokhu ngoba abantu bangabuya babe baningi bezogola bevela kwezinye indawo intengo yamacimbi iba phansi.
Kungakho uZulu othi uhulumende kumele afake imithetho yokuthengisa lawa macimbi kuze uZulu kulesi sabelo athole ukuziphilisa ngawo.
Anikuthiwa i-Ministry of Medium Small Enterprise yama-SME kanti behlulwa yini ukuthi bona bayenze something ukuthi sivikeleke njengoba kuthiwa kule devolution of power. So yikho sikufunayo thina khona ukuthi ngani bayawenza ukuthi akula muntu ozavela ngaphandle obuya endaweni ozogola amacimbi lapha so that we promote abantwana bakithi.
Sixoxa njalo lo mnumzana Great Ompiri oyisakhamuzi sematobo kodwa amacimbi asuke aba maningi kakhulu osekudala ukwehla kwentengo yawo.
Esibabona bethenga lapha ababuya bevela kathana le ayilaba abathengisa amabhoto lanilana abadilayo abathenga amacimbi ngabantu bala kuphela ama-business mina lapha awayibona intengo iphansi ngo-R150-R200.
Kasenelisanga uxoxa lo mphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ukuze sizwe abakwenzayo ngokuthengiswa kwala macimbi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela amapholisa lababalisi lazo zithethe leli thuba lekhefu lephasika ukuyagola amacimbi emapulazini angaphansi kwedolobho leGwanda laseColenborn. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye. okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyibonge kuwe kuthi Chris Kandi, ngiyabingelela, ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress weZaphu SDP People's Congress ukhona mhlaka 30 April usiya phela mhlaka 2 May 2021, okutsho ukuthi is just under a month from isikhathi esifiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi udokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF Zaphu njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokhu, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStendiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathew Swanda ongu-chairperson we-Mat South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMathebeleni South province, siphinde njalo sibe lo Bernard Maguku oyi-national executive member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla leZaphu landisaziwe ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama-structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe ezeMandebeleni?
Ngempela ibandla leZaphu libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama-structures elizweni lonke. Lanxa nje ukuqina kwama-structures kungeke kwafanana endaweni zonke, ezigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama-structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kuthi Chris ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi iZaphu likhaya labo, kulapho okulempilo enhle khona uma singabambisana, sincedisane ukuze i-vision yeparty i-vision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo i-vision ezaphu, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Lithone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Councillor Faith Msipha oweloveve, yena osanda ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Mina uCouncillor Msipha kambile sahlaba injekiseni e-small situ e-vaccine. So ekuhlabeni kwethu, hayi mina ngiza ku-right kakhulu, angisangizinze ukuthi kube neyinye nje into engani kuhlungu, hhayi. So lami ekuhlatshweni kwami kolaphana bekebethi hhayi ngiyambe ijekiseni zakekuba kuhlungisa phambili, hhayi sesijikile nje, angizange ngibone nje nokuthi legazi liphumane usihlatshwe kuhle sibili. So lami inkuthazo ihamba kithi ndikade sesihlabile njengakhamsazi engikhuthaza kwakithi uZulu iZimbabwe yonke ukuthi hambani kuyehlaba ijekiseni leyi ifi ivikela wena wedwa mnikazi ukubana ungabanjwa i-COVID-19. So lokho kade sikuzwa nje ukuthi hhayi ungahlatha ijekiseni kuthiwe ngandi ngagula ayi ngifikele endlini kengenze kede ngimuhle nginjalo ndibeke nje ukuthi wakami ngisiya kuyahlatshwa akulazi problem akulani. So hambani kuyohlatshwa kwakithi ijekiseni njengathi thina makhahlaza azihlatshiwe right kakhulu ayilapho.
Ye manje abantu abakusigaba sakho uzabazisa nini ukuthi ngempela uhlatshiwe njalo labo bengenze njalo?
Ngizama ukuthi ngibe labo njalo akathi ukuthi ngizokufunelwa 50 kuphela. So ngizama ukuthi ngihambe ngesigaba ngesigaba njalo isigaba sami kula ma-section angu-5. So ngizahamba kwaphana ngicela abantu abangu-50 sihlangane nami ndabonisa ikhadi lami endiphiweyo ukuba ngayo la ukuyohlaba. Zange ngisabele ikhatshana ngoba ukuzwela khatshana uyakusiza into engayisiyo. Lami besembasitela ke njengomthungameli wakwesigaba ukuba hhayi lami ngihlangane lakho yilokho.
Siyezwa njalo ukuthi lihlabe njengabokhansila abangabesifazana. Kungani likhethane ngobulili lapha lingahambi labesilisa?
Hayi, okwenzakaleyo anti besifuka kumeeting ekade iqondane lathi ama-female counterparts. So kade sidecide ukuthi kade why singathi siyehlatshwa kuthi kuphelela kwani kube yisibonelo kumama. Lelo mama yiyo waqala ukuba lezi zinto kuqala. Kulathi sesithengisa-ke obaba abangamakhansila ukuba hhayi thina omama sesishadiwe.
Lanoba kodwa umhlangano wenilwana ebelilawo lingabo mama bekhansili belixoxa ngani?
Umhlangano thulana obumuhle kakhulu njengabo mama. Omuhle kakhulu sikhuthazana njengabo mama ukubana lathi sibe lezindlu. Sime lapho kumele kube lokukhankasela khona izikhundla. Sime lathi singabo mama singabeleko sithi khona hayi izikhundla lezi kumele zibe kubo baba. Umhlangano kade silawo ukubana sinikane izindlu ukuze siyehlasiye kwabazomama labo sikhuthazane. Njalo okumuhle kakhulu kuyimfundiso enhle kakhulu ukubana lathi omama singakhangelelani phansi. Support omunye umama leyo mayefise lokho ake kofisile. Yomhlangano akade omuhle kakhulu. Kwathi khona kuyi-record ihlangano wangkhona nhlanga sidlala isikile singomama nje sikhuthazana nje sifundiswa. Ngoba kaningi ngikhuluma iqiniso thina omama vele kaningi bekungekho lokhana ukuthi omunye umama la ekhangele omunye umama kuphezele vele besisohlisa. Umhlangano leyi sihlala sidlala siyimfundiso ukuthi hayi sesifundile. Lathi sesizabuya kwabanye omama labo befunde lapho ukubana hhayi umama la imele avumele njengomama laye akhona kubele kesithi yebo baba angitsho ukuthi obaba singabasapoti badla omama lathi kumele sibone ukuthi omunye umama la siyamphakamisa kuphela lakho sesilandelelani 50-50 khona lana la ukuthi hayi simele siphakamisane.
Sikhuluma nje likhefu lephasika kwenzakalani lapha ezindlini?
Abantu bahlezi endlini ngike ngabhoda nje kule yindlu nje layo lapho kwakwakuzame khona kugqibeza amastela nje ngike ngahamba ngafika khona sibili ngabhoda lami kwenye indawo lami hamba ngikhangela nje ngibonisa abantu nje abanye sengiyaxhuphuka labo ngokuhlatshwa kwami khonokho akade ngihlala labo labo ngithi hayi mina ngihlatshiwe. So abantu bahlezi ezindlini okuphekwayo nabekufika abantu siyakwazi ngokuthi ngikwehlima kwenzika kade ngafika ukupheka lokho lalokuhlana kodwa iyadheka khona akwenelisayo hhayi akunakuxokozela kunani ukuthule nje kuphela kulahlula.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Fabi Msipha oweluveve kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Lithenga mama kwazi chabi tudla izlenda mama zwani hey asiyenze zokusenza mama kwazi zwani hey nayiphi presenta mama zwani asi ngoba mina lana ngiphetha amabhoza ngiphetha izinkulumo imali yasedoza zwani bachayi sokoloza zwani ithi mfanele umaroza kwazi zobuyenze ngizobiya ngama
violin. She my melody, violin. Ini mstana wandi lodai. Ini anizika kwa lobai. Oh, I'm not a player. Anizika mabili yagi. Sugele kapatuka.
Ma 99.
Minangala ngawe mambo. Urikwindiri mambo.
Ngakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSADC imatasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.